So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kusibandlela 2020 nguntungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla.
Value areas of things, their household goods, amafriji, amastovu, akusasebenzi, amawodrobhu ebesesiwa odwa because amunye amazali isigqoko.
Izulu lesikhukhula elichiteke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange.
Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo nezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu.
Elebhilithane liza kwenza umhlangano lamhlanje lenkokheli yase-Afrika ophathelane lezamabhizimusi kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wedolobho leWange uthi ulahlekelwe kakhulu ngenxa yezulu elichitheke ngendlela ebingakhangelelwanga langena ezindlini njalo lakhukhula impahla etshiyeneyo ngempelaviki. Okwenze umumo waba mubi kakhulu yikuthi imigelo ehambisa amanzi agelezayo e-drainage ibikwa ibivalekile. Abehlelwe ingozi le baphiwe indawo zokuhlala kwesinye isakhiwo senkampani emba amalahle eWange Colliery la kwezinye indawo. Ukansila ka Ward 9 eWange unkosikazi Salom Chirwa uthi balahlekelwe kakhulu abanengi.
Sibe about 35 households ezibe affected and of the 35 value the areas of things, their household goods, amafriji, amastovu, akusasebenzi, amawodrobhu ebesesiwa odwa because amunye amazali isigqoko, ukudla kwabo unethwe ngamanzi and it was washed away, landiyakwazi ukuthi i-days vele ukudla kwakhona ngokudubekela and imagine zokuhamba amanzi, but that's what happened.
Khathesi bahlala ngaphi manje njengoba kube lo monakalo ongakha njalo badlani?
Kuna laba basakwe guest house about 20 families nge Wange Colliery iko abakhona and then in terms of ukudla lama wishes here and there ababuya banika whatever they've got and so far so that they manage as the day progresses then abanye baphiwe ezinye izindlu kade zi free so they just moved their things to those houses.
Aziko yini izindlu ezidilikileyo?
Hayi, ewadini yami akula izindlu ezidilikileyo, ziphonga ukungenwa ngamanzi.
Ilingaphela izulu azakhitshwa amanzi babuyele ezindlini zabo?
Bengabuyela ezindlini but kuyabe kuyinto yokuthi siqale sikline ama-drainages akhona because that's where i-problem evelela ngakhona. So singayekela ukuklina khonapho kuzaba futhi into yokuthi next year when the rains come kuzachaya futhi. So kuyabe kumele siqale sikline ama-drain lawana sikhiphe whatever is blocking kwenze ukuthi amanzi ahambe kusho kungabi lama-backflow.
Amele awakline ama-drainage ona lawo ngubani? Ngumasipala ngubani kahle kahle?
Njengoba kuyindawo ye-Wange Colliery kuyabe kumele kuklinwe izisebenzi zekampani but njenge-situation ngendlela eme ngayo lathi as a community kuyamele sinjani sithi sincedisane labo ukwenza ukuthi lathi sihlale sisendaweni esikwaziyo ukuthi sisefe.
Ngaphandle kwewadi yakho ukhona yini umonakalo obe khona kwamanye amawadi?
Kulama wadi amathathu kule lapho kuthiwa iwadi 10 esindlela ngeke ngafika briefly lapho amanzi angenile ezindlini abantu ba relocatewa And then kule lapho kuthiwa yi-ward 15 number 3 lakho futhi kule zindlu but just a few, although the damage was there, amanzi angena ezindlini about 10 houses. And then kule ndawo futhi ethiwa yiMpumalanga, it's famously known ukuthi emabhanana lakho amanzi angenile ezindlini.
Akula abafileyo?
Hayi, abafileyo hayi, bekungela.
Unkosikazi Salom Chirwa ngukansila ka Ward 9 eWange. Sixoxela ekhona le eWange. Uhulumende wakwelePhilitane lamhlanje uzahlangana lenkokheli yamazwe ase-Afrika etshiyeneyo kanye labosomabhizimusi bekhulumisana ngokudlelana kwezamabhizimusi emhlanganweni we-UK Africa Investment Summit. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ahambe ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weBhilitane uphatheke kabi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe kanye lombuso kamongameli Mnangagwa omubi.
Ngibona ngani ubuhlungu obukhona lobo yikuthi even langesikhathi sikamgaba bekusenzaka ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe linganxuswanga amanye amazwe e-Afrika athi hayi bo lathi asingeke sithokoze ukuthi sibuye. Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangwalo lilokuphatheka ngezenzakalo lezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu lendaba zokuthi umnumzana uMnangagwa kukhanya akawinanga ukhetho. Wayenziwa kuntshontsha yikho nje lezekazi le-Afrika zivile ukuthi oBuhari sebefikile kabazange baye bathi hayi no nxa umkhokheli weleZimbabwe enganxuswanga laye kasibuyi. Kutshengisa ukuthi sesibangele sinzima kakhulu hathi ngendlela esikhangelwa ngayo yi-United Kingdom kodwa langendlela esikhangelwa ngayo ngamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Ngibone ngani isemzimeni obukhulu kakhulu ngoba lo mhlangano kulithuba elikhulu kakhulu elokuthi kube khona amabhizinisi asuka leBritain ingena elizweni elidinga amabhizinisi njengeleZimbabwe ngoba iBritain ingena kuBrexit lapho sisesiyazi ukuthi yenzela umhlangano ngedaba lolo. Kodwa nxa izwe leZimbabwe linganxuswanga kuyindaba enkulu kakhulu yikho besihlala sithi thina kufanele ukuthi kube nomkhokheli ofana noPresident Nelson Chamisa ngoba siyazi ukuthi bebezamhlonipha bamnxise njalo bakhangela ukuthi sibe nobudlelwano obungasiza elizwe leZimbabwe.
Uhulumende yena uthi ukunganxuswa kwakhe akutsho lutho, akutsho ukuthi uhulumende weleBhilitane kamthandi kumbe uyamzonda. Ungathini ngalokho?
Hayi, siyakwazi ukuthi uhulumende weBhilitane akazondi ilizwe leZimbabwe. Uphitheka njalo siphetha kakhulu ngendaba yokungalandelwa kwezinqumo zelizwe lonke eze-United Nations ezamalungelo abantu, izinqumo ezihambelana namalungelo abantu kwezombusazwe, lokuthi kube lokhetho olusegcekeni. Khonokho mbona ngani yikho kuphela okwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lizithole linganxuswa ezindaweni ezihle ezingazenezi. Uhulumende weZimbabwe kufanele nanzelele ukuthi ukunganxuswa kwakhe kutshengisa ukuthi izenzo zakhe kazizinhle njalo ubisela ilizwe leZimbabwe emuva. Ngabe kunguhulumende oqondileyo owakwamanye amazwe akhangela ukuthi ufuna ukuthuthukiswa ilizwe abalikhokhelayo, ngabe namhlanje lokhu bonke batshile izikhundla bathi hayi sesehlulekile ukuthi sikhokhele ilizwe leZimbabwe silikhangelise ekuphumeleleni sikhokhela ilizwe leZimbabwe ebuzimeni obukhulu emdlaleni lokuswelakala kwenguquko le ngqubekela phambili. Ngalolu hlobo sonke sesishiya imisebenzi ukuthi sinike izindalo zeZimbabwe ithuba lokudinga abanye abakhokheli abangasiqhubekelisa phambili ngoba iZANU-PF ikakhulu umnumzana uMnangagwa esehluleke ngendlela ephezulu kakhulu ukuthi angakuthola nje lo mhlomelo wokuthi ungomunye wabakhokheli owehluleke ngendlela ephakame kwedlula abanye bonke emhlabeni.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ugatsha olubona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe lwethu leyombiko kunsukwana ezedluleyo lusithi ukuthiwa bandi kweZimbabwe lokhu akutsho ukuthi kukhona ukusola ngurhulumende weBhilithane. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Mina ngibona ngani eZimbabwe kunganqishwa kwalo yizo zenezi ezikhona indaba zokuthi abantu laba abanjengabo Britain labo America makamazwela asithakazeleli aloku esilwa lokwasukela khonaphana ngesikhathi kuthathwa umhlaba aloku esilwa aloku esithi ama-sanctions abe khona lokhu nalokhuyana balokhu bezama ukuthi basishiye sishodwa laphana singela budlelwano obuhle lamanye amazwe balokhu besivalela ngaphandle njengelizwe injongo yabo ilokhu ithi bani siya phambili kuyakhanya nje xa kuthi bakwenza bakwenza ngabomu khona ukusishiya phandle ngokunjalo kumangalisi-ke ukuthi ngabantu abangasithakazeliliyo ngazizatho zipi bavele abasithakazeleli laba bantu injongo yawo abanayo nelizwe lethu ibasobala nxa kusiza izinto ezinjengalezi ukusishiya phandle enhlelweni ezinjengalezi kuyakusithi ukuthi nadlulula ukuzama ukusehlulekisa ukuthi ayisoleda ngabantu esingani sivalelwe ngaphandle ngani bethisana nalawo ababambane labo ukuthi ivalela ngaphandle enhlelweni ezinjengalezi.
Kulabo abathi iZimbabwe kayinxuswanga ngenxa yokwephula amalungelo ungathini kubo?
Mina ngingahle ngithi kaba abalaqiniso ngoba bamele bafunde ukuthi uhulumende wethu lo omutsha uyazama ngemzamo ukuthi abe nobudlelwane namazwe omhlaba ngokunjalo yikona sikhangela ukubuyela enhlanganisweni ezinye lapho esasivume khona ezamazwe omhlaba ngokunjalo kuyahlengisa ukuthi siyazama uhulumende kamnandabo uyazama kakhulu ukuthi adlelane namanye amazwe ngokobeka ezidiyele enguye yedwa njengalokhona okwayizulu njalo le ndlela yama-sanctions ama-sanctions amazwe e-afrika amazwekazi e-afrika asincedise ama-sanctions kasuke kodwa ngabantu abanjalo ngabantu abangezile ama-sanctions ngokuthi bagcine basigcine siphandle kwenhlelo zamanye amazwe omhlaba.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi sokulokuminyana okukhulu esibhedlela esikhulu seMutare lapho okwelatshwa khona abantu abalimalele kungozi yebhasi ebulale abantu abalitshumi lasithupha ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amanzi azasilela ngamandla kobulawayo izulu lingekela ukuna ligcwalise amadamu kumaviki amathathu alandelayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi abahle, ngobusi Masina eMagwegwe lapha kuBulawayo. Yakwazi mina into esenhliziyweni yami sibili sibili sibili, hayi izanukayeke isitshayise ngomoya ngoba sho impilo yethu isinzima sempila nzima 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 shuwa shuwa, hayi izanukayiphuma esikhundleni yiyo yodwa into engingayitsho, izanukayeke isitshayise ngomoya ngoba sesikudubekile bantu qiniso lonke. Okusho ma ungathiwa uyalufaka udubo langikhona esikalini liyaqamula isikali ngoba solulusinda solulukhulu sakukwanisi noma ukuthi senzile. Uyakhanuka isinkwa, uyakhanuka lokhu, uyakhanuka lokhu, qiniso lonke hayi impilo sinzima. Izanu kayeke isitshayise ngomoya, kayike iphume esikhundleni, umnangagwa nabantu bakhe abake baphume esikhundleni. Please please lani bantu nebhoti izanu ake lisebenzise amakhanda yenu. Alibona ukuthi isimo sinzima kathesi, into yonke ikhwelile and iyaqanza namhlanje kunje ipetroli ikhwelile futhi izinto zonke ziyaqanza. Sizabulawa yindlala ngoba le ndlala sisithwali senzima akusela lutho lokuwumumbulo kokwabe ngani bayenga ngakwabantu ukuthi bake bakunika abantu akusekho. Shabantu baphila ngani? Hayi, 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 izani ungayikiphuma. Ngiyabonga.
Ye mina ngumanga eFortrexen. Siyabonga izulu elihle elimileyo. Sokuthembisa ukuba sizavuna. Angazathi lingalalo ke lisina. Ye balaleli bonke abakaStudio 7 saziseni. Okwenzakalayo ngezulu, hayi thina ngapha eFortrexen. Lenkomo hayi sezisutha, sezicheka sinje sokukuhle. Siyabonga.
Salbonani basakazi beStudio 7. I hope lingene kahle ku-2020. Happy New Year. Igama lami nginomazulu Mpofu, ngibuya eCholocho Hostepa. Sengikho nje kwamalanga lami ngisekhaya. Hayi, into eyenzala ekhaya indlala enzima kakhulu. Ikakhulu le kwesiphepha akekho ukuthi akukho ukuthi abadala bayancediswa mhlawumbe ukuholiswa. Baphila nzima, badle esikhwameni, kumele bethenge impuphu. Manje impuphu ngishiye sebethi 400 rand 50 kg. Okokuthi kusazoba nzima vele, I think isazokhuphuka. Kunzima kakhulu impela. Abadala sebesidla okokuzikhama bezama ukubhajetha. Ngoba ukudla kuyadura, imali ayikho, imisebenzi ayikho, womile. Lathi ngapha siyabancedisa but vele kunzima. Ngapha egoli liyazi, sometimes ufuneka amaphepha. Then ususebenzela imisebenzi eminye la engabhadaliyo. Ukuthola amaphepha kuba nzima. Ngiyabonga.
Sanibonani balibhakithi, sanibonani. Siyalibingelela. Ninjani kodwa, niyaphila? Hayi, nathi siyaphila. Kodwa hheyi, siyazi ngizwa ubuhlungu le nto eyenzakala lapha ekhaya ezimu, ukuthi manje le nto eyenzakala laphayana kunabantu laba amaqimbu amancane abanjengabo Thokozani Khuphi abalokhu babhizi manje. Thokozani Khuphi bangena kwipholati. Ipholati yani umuntu engenayivini amaseithi ephalamenti? Ucabanga ukuthi uzolungisana uThokozani Khuphi? UThokozani Khuphi esho ukuthi vele ungumthengisi ngisinango semnamathelane nezanupf nomnankakho. Ukuthi kwenzakalani ukuthi ufuna akahle kahle uThokozani Khuphi akafuni ukuthi izwe libe liye phambili. Ufunani kubomnankakho? Ukuthi ngenkathi othiwangirayibe shaywa lapha nabochamisa ngalesi sikhathi 2008 uye lona owayethengisa abantu. Hhayi, kuzima strict. Abantu laba bamaqembu amancaniba abangabathengisi. Izanu P F ibhizi bulala abantu, yenzani? Kodwa bona babhizi banamathelane nayo. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Skips Dobe, labo bonke osithandekile bonke nje. Mina ngisacela nami ukuthumela eyami i-audio ngisibusisa. Into engiphatha kabi ezweni lakithi, angazi bantu benkosi ukuthi singazelwa ngobani phezu kobuhlungu lobu esihlangana nabo. Emakhaya akusenakudla, komile, nezulu kalikho. Kungawukuthi okwalo nyaka mina ngikwazi abantu bazofa ngempela. Izinto lokhu ziyakhuphuka, ziyaphezulu, akunampuphu, abantu abasenakudla elokhuzeni, eminye imizi kuyalalwa nje kungadliwa. Bese ningitshela ukuthi bantu benkosi, uma kuthiwa kunabantu ababusa ilizwe, izinto zenzakala ngaleyo ndlela, bona kubaphatha kanjani? Kubaphatha kanjani uma besidla ukudla kulahlwa? Iy'ngane zabantu, abantu bakithi, mina bengicela ukuthi ake nivula amehlo ngempela. Abantu bekele khona ukuyavota ngoba akusizi ngalutho. Kuyalanjwa emakhaya, indlala ibhokile, abantu abadli lutho. Ukuthi yindlela eyophilwa kuze kube nini? Ngoba nangakuphela uNkulunkulu babe yasilethela izulu, mhlawumbe beziqhubekele bebusa, silime sikwazi ukudla thina okwethu esikulimayo. Manje nalelo zulu kalikho. Le nto ingiphatha kabuhlungu kakhulu. Nkosi, kube ngicela ukuthi abanamandla becele la ama-organization bazame ukusiza abantu bakithi.
Boge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0818. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulimale abantu abangamatshumi ayisikhombisa kwele Lebanon izolo ngesikhathi amapolisa ezama ukududula abantu ekade betshengisela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zamalungelo luthi ludinga imali engange-$375 million ukuze lwenelise ukuqhuba inhlelo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu wakulelizwe namuhla ophakathi kwekhefu lokukhumbula owayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King, yena owadutshulwa ngomunye omhlophe wafa ngomnyaka ka-1968. Ikhefu leli linanzwa eMelika yonke jikelele ngomvulo wesithathu kuzibandlela minyaka yonke njalo lidibana lelanga lokuzalwa kwakhe. UMartin Luther King wayengumfundisi omnyama owayekhokhela umzabalazo wokulwela amalungelo abensundu agoqela elokuvunyelwa ukuvota. Wayechothoza njalo ukubandlululwa kwabantu abamnyama ngabelungu. Lanamhla lokhu imisebenzi yakhe iyaziwa emhlabeni jikelele, ikakhulu umbiko wakhe olesihloko esithi I Have a Dream awethula ngo-1963. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Ilanga leli liqhakatheke kakhulu, probably in this time esikhangele khona silo uMongameli Trump and into ezenzakalayo under his presidency. I think it's very significant ilanga lika Martin Luther. Siyakhangelela ama civil rights, which is what he fought for your impilo yakhe yonke, and we ask ourselves, where are we today? Nasikhathi says as we look to Equatorial 2020.
Ungathi konke ayekulwela kuzaqakathekiswa yini nxa sikhangela ukudonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Ngingathi it's a 50-50, half-half. Omunye uprofessor uRobert Gates described it as best of times and worst of times, especially for abantu abanyama, because i-economy in one sense they are doing well, a lot of abantu of color. At the same time, onindaba ze-civil rights, kuloku-backslide ambijana in some respects, i-treatment yabantu by amapolisa and ama-equal access to opportunities kwi-economy, and amanye ama-civil rights when it comes to indaba njenge-voting and so on, there is some backsliding. So I would rate it as 50-50 i-progress esiyibonayo for izinto ezazilwelwayo ngu-Martin Luther. Ilizwe kathesi mumzana is very polarized. Ngingathi abantu most probably on the Democratic side bazaqhakethekisa iholiday ka-Martin Luther, but we are seeing abanye typically white nationalist abantu abaku diehard Republican on the extreme right abasoze beqhakathekise ilanga leli. I don't believe so. In fact, we see on his side leli ngabantu abaqhakathekisa things that are contrary to uMartin Luther, into zama-Confederate flag and so on, which are total opposite to izinto which uMartin Luther wayezimeleza.
Emazweni ikakhulu ase-Afrika ke afana lele Zimbabwe,
ungakhangela isikhathi sabo Martin Luther in the 1960s, early 70s, isikhathi when African Americans babe le solidarity with ama-independence movements ase-Africa. There was a lot of, I would say it called the generation A pan-Africanism. We were very idealistic and a lot of African Americans thinking was influencing izinto ezazenzwa ngama liberation movements and trying to shape Africa esifunayo. Ngazibuza ukuthi uMartin Luther nxa kade saphila, what would he think nxa ekhangele a lot of our African government? And I feel he would be very disappointed, especially nxa ekhangele amazwe anjengoZimbabwe and amaparty like ANC or ZANU-PF is the total opposite of izinto which uMartin Luther stood for.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokubala imbiko elisumele yona ekhasini le-VOA Ndebele. Siqale ngosakhile Liline uthi wena iZimbabwe ivele akula lapho efunwa khona. Amara Henry uthi wena sophisticated studios here, so nice watching from Uganda. Cindy Sobhebhe uthena ngake ngakhuluma ngomnankagwa akakufanele ukubusa ilizwe. Lubaba ulenhliziyo nje emhlabeni wonke, ulihlazo nje emhlabeni wonke, ufanana nje lempisi ehlala phakathi kwezimvu. Bakithi abantu beZimbabwe ngithemba babonile into abayivotelayo ukuthi iletha usizi olunjani elizweni. Felix Machokocha Ndlovu uthi wena ba right babona ukuthi umnankagwa kananceda empilweni zabantu. Kuzoba lo Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi, kodwa ugawulelo angazi lamtopa ngapi, njalo limthandelani, ikhanda lakhe liqinile ligcwele isamende. Jason Maposa tena mavuga msakazi wami. Andrew Flores uthi wena ugawu alright, Nkomo Foster uthi wena linjani ku studio, corruption hiyo elenhlupho kwelakithi ngoba i-corruption ifana le addiction ye drugs. Kunzima ukuphuma kuyo, ngajwayela ZANU iyasuta ngobusela. Kuzokuthi uJoseph Nyathi umdlulodlula abanye uthena livuka njani mlandeli labalandeli beStudio 7. IZANU kumele iphume labantu bangayivoteli, abantu beMpumalanga akula development abayenzayo ngapha kwelakithi. Yiyo ke imbiko ebesithumele yona lamhlanje. Ugibela bemsola ehamba lefohlani sounds besigqibela uhlelo behlabela kamnandi. Vathi yendani kamanyangwa munokumbila vula, hambani kumanyangwa liyecela izulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele bezihamba phambili. Izulu lesikhukhula elichitheke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu eWange. ELeBhilithane liza kwenza umhlangano lenkokheli ye-Afrika ophathelane lezamabhizimusi lamuhla, kodwa uMongameli Mnankagwa kanxuswanga. Aige kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na mina lani asveni kwezekuseni ngo 6:30 sa olivalelisayo kwamanje nguntungamilinkomo lichone kuhle.